Hayi, sithole sisendlini, ku very quiet. It was a very peaceful independence. Kodwa abantu abaningi bathi they are not feeling very independent ngelanga le independence. Kulokhu kule ama unfinished business amaningi, we feel ukuthi iZimbabwe ingaba ngcono, singaba lelizwe elingcono kulalokho esilakho. Njengathi vele ama bond free.
Liyabelifuna ilizwe elinjani?
Funa ilizwe lokuthi abantu ababotshwa bengelacala, abantu benelisa ukukhuluma abakufunayo bengabotshwa. Sifuna ukuthi iZimbabwe ibe lamagwetha akwanisa ukwenza umsebenzi wabo bengabotshwa. Sibona ama-violations awama-human rights amaningi kakhulu. Njengama-human rights activists sizasebenza ukuthi inkululeko ibuye, abantwana bethu bengakakhuli, ukuthi bona bebona iZimbabwe enhle, engcono kule Zimbabwe esakhula khona. Njengami vele ambona ukuthi independence yakhona ingahlala ejele 9 months ngingelacala.